Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 18 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations umnumzana Kofi Annan ngasekho.
Ufe ngesikhathi yena isanda kunanzelela kumbukubona kumbukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini.
Ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi udaba lwe-MDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho oluzathethwa emthethwandaba we-Constitutional Court luzatshengiswa umsakazo we-ZBC ukuthi ezinye intatheli zindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo.
Ngakho bathume incwadi besithi nanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela i-ZBC bese besithi i-ZBC kumele yenelise ukunika esingakuthi i-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise uku-broadcast.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Kofi Annan ngasekho. Umnumzana Annan utshone namhla ekuseni eseleminyaka engamachumi ayisitshiyangalombili i-80. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ebhubha umnumzana Annan ube ngumgcini sihlalo sama-elders njalo uke wafika kumaviki ambalwa adluleyo ekhokhela iqula lama-elders bezohlolisisa ukuthi ukhetho lwenziwa ngendlela eqondileyo na. UZulu weZimbabwe uveze ukudana ngokwedlula kuka-Annan, kodwa abanye bathi isinqumo abasenzayo esekuthi ukhetho lwaqhutshwa kuhle sasingamanga njalo lokho kwabadanisa ngoba impilo zabantu zalahleka kulandela ukhetho. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Butler Tambo ohlaziya ezombusazwe.
Ubaba uKofi Annan sibili abantu abaningi bengamjabulela bethi ngumuntu ade esebenza kakhulu, kodwa mina mbuya ngimsole kakhulu ubaba uKofi Annan ikakhulu kumbali yakhe into azenzayo eRwanda ngo-1994 ukuthi wayengumuntu owayekhokhela e-United Nations lapha, kodwa kwathi sokusazakala bekwazi bona ubaba uKofi Annan uthi kuza kuba lokubulawa kwabantu lokho esingathi i-genocide yacina iqeda abantu abangaba yi-800,000. Ubaba uKofi Annan waba nguye okhipha amabutho awe-United Nations eRwanda lamanje nje wayesithi kule sinsikhathi lapha ahamba khona eRwanda lakanye bambalekela ubaba uKagame bathi angeke bekhulume laye ngoba ngomunye umuntu oyenze khona futhi le singathi i-genocide iziyenzakale. Hayi mina ubaba uKofi Annan hayi engalala sibili ngokuthula njengokuthi ngihloniphe esintwini, kodwa hatshi imisebenzi yakhe hayi angencomi bantu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Nkosi Khona Moyo uthi ulosizi ngokufa kuka-Annan ngoba ubezimisele ukulwela amalungelo oluntu.
Ukufa kamnumzana Annan kuyinto ezisa usizi kakhulu ngoba singathi ngumuntu obelokhe elwela amalungelo abantu, njalo kungumuntu obengani uthenjwe nguZulu wonke ukuthi uzalwela amalungelo abo ukuze kufike emaphethelweni ukuze kukhanye impumela ehlalayo athi yona le yesikhatshana. Ufe ngesikhathi yena isanda kunanzelela kumbukubona kumbukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini, njalo asange sithole isikhathi sokuthi simbuzisise achasise ukuthi yena ayikho ayekubona kuyini, ngoba thine sasikukhangele phansi lapha ngathi on the ground kungayisikho lokho akukhulumayo.
Unkosikazi Cynthia Dube uthe u-Annan umkhumbula njengolwela amalungelo oluntu, kodwa wadana embona ekhuluma ngokhetho lweZimbabwe.
Kulusizi ukubhubha kukamnumzana Kofi Annan, thina besimkhumbula engumkhokheli we-United Nations njalo elwela amalungelo kaZulu. Ekufeni kwakhe khathesi ubebuye kithi eZimbabwe ulusizi nje ngoba akubonileyo bekungasikho obekusenzakala ngesikhathi sokhetho. Besithi njengomuntu olwela amalungelo abantu uzakusisiza ekukhululekeni kwethu.
Umnumzana Douglas Nyathi ofundisa eLupane State University uthi uAnan wayekhuthalele ukulwela ukuthi kube lobukhokheli obuqotho njalo kube labakhokheli abasakhulayo.
Uyazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe kakhulu ebambezeni ezezombangazwe. Ukhangela nje akwenzayo eKenya, ukhangele even lakhona khona kade sekwenzile okuncane gijime siza khonapha eZimbabwe before elections. Akuningi nje ukukhuluma ngakho, kungabe kuningi kakhulu nje singaxoxa ngakho ilanga lize litshone. Silusizi kakhulu, silahlekelwe ikakhulu thina esithanda lezi zepolitics, thina esithanda ze-good governance, democracy or social justice and even peace building in general.
Umnumzana Kofi Annan isizalane saseGhana kodwa waduma kakhulu ngokuba ngunobhala we-UN njalo waqala inhlanganiso yakhe e-Kofi Annan Foundation. Ubese ngumgcini sihlalo wama-elders njalo elokhu eqhubeka elwela ukuthula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ugatsha lwe-Judicial Service Commission luvumile isicelo sawo sokuthi udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa oluzathethwa emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu ukuvikezayo lutshengiswe umhlaba ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation oweZBC ukuthi ezinye intatheli izindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo. Lokho kwenzakala inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMisa Zimbabwe layo isikhweze isicelo emthethwandaba namuhla ngodaba olufanayo. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa uthi abasuthisekanga ngokuthi iZBC kube yiyo ethapha lolu daba, ngakho bahle baphuthuma bakhweza lamuhla olunye njalo udaba olokuthi bafuna kuvunyelwe le ntatheli izindaba ezizimeleyo ukuthi lazo zisakaze.
Yes, asikucela ukuthi kufanele bavumele inhlanganiso ezizimeleleyo ezithatha izindaba la le ntatheli izindaba ukuthi zilandele udaba lweConcord luqala luze luyephela. Ngakho bathumele incwadi besithi lanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela iZBC, bese besithi iZBC kumele iyenelise ukunika esingakuthi i-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise uku-broadcast.
Liyasuthiseka yini ngalesi sinqumo? Kumbe belifisa ukuthi ngabe baningi abanikwele imvumo?
Sisiphiseki ngoba phela siyakwazi ukuthi iZBC ayisiyo inhlanganiso ezimele nenhlanganiso emelele ibandla leZANU-PF. Ngalokho silokhe sesithumele njalo ezinye incwadi ngamaloya ethu ukuthi kube labanye abazimeleyo abavunyelweyo ukwenza lokho. Bangazibabe babili, bathathu kumbe bahlanu, kodwa sikwazi ukuthi babe benika i-live feed engasiyo ethandwa izalo kuphela kumbe ethandwa iZBC kuphela. Sithumele khona namhlanje ngemva kokuba sitholele impendulo efike ngabo-4 khathesi ntambama.
Zikhona ngempela elilazo lezo ntathela izindaba kumbe lithi ingqeyibaphi abazimele?
Hayi, thina sithi ingqeyibaphi kakula bakhethiweyo kumbe sithi babangcono ukwedlula abanye. Sebe sithi intathela izindaba sezingahlanganyela ndawonye ecabanga ukuthi ole equipment eyeneleyo ukuthi akwanise ukunika i-live feed le kwabanye ngibani njalo bangaki, bese bekhethe khona bodwa.
Kuyini elikusolayo ngokuthi umsakazo we-ZBC kube yiwe othapha lezi ndaba? Libone ngani kukhona okunye okungakhutshwa yini nxa kuvele kuthiwa live feed mhlawumbe bengatshengisa konke?
Ye, kungcono khonokho ukuthi bathilo bavumile ukuthi kube lentatheli izindaba loba zingeze ZBC. Udubo lokuthi ZBC izabe ikhanya isithi faka amakhamera wayo ebantwini abathize ngezikhathi ezithize, isenzele ukuthi kukhanye ngani ukuthi udaba luphume ngenye indlela kumbe ngelinye icele. Njalo kasilathemba lokuthi iZBC izavuma ukunika i-live feed ebantwini abaningi njalo abeneleyo abazatshengisa umhlaba wonke jikelele. Kungaphanga nje kube indaba yokuthi bazavumela kuphela ukuthi inike abantu abathandwa izalufiya kuphela.
Siyananzelela njalo ukuthi inhlanganiso yemisa Zimbabwe layo ikweza udaba phose olufanayo abasebenzelani lani yabaxhasa yini.
Hayi bona bazenzela ngokwabo, sibona abakwenzayo kuhle kakhulu, siyakukhuthaza ngoba vele akulanto efanele ibe yimfihlo, njalo fanele ifinyelelwe abantu bonke bayizwe ukuthi uhamba kanjani.
Ye, kodwa libona ingani kungaba lesinqumo esehlukileyo kumbe lesi sinqumo siyatshengisa ukuthi bangathi sebevele bavumele?
Indlela abayenze ngayo isinqumo leso yokuthi bathatha baphendula incwadi yethu, incwadi abayibhalele ZBC kutshengisa ukuthi kabafuni ukukhulumisana nathi ngendlela ecacileyo. Kodwa asisoze silahle imbele ngoba sifele sizaqhubeka siya phambili, sizama ukuthi udaba lolu lucace lusiya phambili, njalo sizama ukuthi sisebenzise umthetho ukuthi hayi kanti kungani befanele basebenzise iZBC yona isazakala ukuthi ilokhetho, njalo ikhetha izalufiya kuphela.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Amabandla, amalunga ebandla leZANU-PF namhla abeledili lokuthakazelela ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olusanda ukwedlula eMarondera. Lokhu kwenzakala lanxa kulodaba emthethwandaba weConstitutional Court lapho umanyano MDC Alliance ophikisa khona impumela yokhetho isithi kwakulokuxilibezela. Wokhangelelwe njalo ukuthi ibandla leli libe leminye imikhosi efanayo elizweni jikelele kunsuku ezinye ezilandelayo ngoba lalisithi limelele ukuthi agcotshwe khona okungasayenzakalanga.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Umanyano we-MDC Alliance uthi osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wawo umnumzana Morgan Komichi obebotshiwe setheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokhetho ukhululwe namuhla ngesibambiso sebail e-$200. Umnumzana Komichi uthathelwe incwadi yakhe yokuhambisa e-passport njalo kufanele ayizibika emapholiseni ngolwesihlanu maviki wonke esamelele ukuthethwa kwecala alitheswayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni, abalimi bemaphandleni bathi babhekana loduvo nxa bethengisa amabele abo njalo bakhuthaza ukuthi kukhwezwe intengo yomumbu kusiphala sesizwe ukuze labo basale le madlana. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Bekhuluma embukisweni walonyaka we-Matabeleland South Agricultural Show ovulwe ngokusemthethweni lamhlanje eGwanda, iningi labalimi bemaphandleni liveze ukuthi lihlangana lenduba ezijeneyo lapho zokumele lithengise amabele loba umumbu. Izansi yemaNdebeleni ivele ithola izulu elilutshwane njalo abalimi bakhuthazwa ukuthi balime amabele kanye lenyawuthi. UNkosazana Royce Ngwenya osuke Homestead eMapisa uthi ulima isifumbatha kodwa akula muntu othenga leli bele.
Siyayilima kuthi sizayithengisa, silime sipakishe kugcwale ilokhu iholile kodwa siyabe siyadingela besithengisela khona no kuthengisa sizwe ukuthi na adleke ukuthi angawe tjwala even khathe sesesalima lokusidawona lana awungumnyaka phe asiwadli sibekile sifisa ukuthi kwenzakala ukuthi singalimi leso gamlelana sizuze abokuthenga lati sithenge esikukwanisa ukuthi sikudle.
Omunye umlimi exoxelayo unkosazana Agnes Ngwabi okawa 24 eMatobo okhala ngokuthi lapho bethengisa umumbu esiphaleni seGrand Marketing Board GMB imali yabo ifakwe emabhanga okudala ukuthi kube nzima ukuthi bayikhuphe njengoba imali silela elizweni.
Pho-ke okunye ezinye phela ezinye izinto sizifuna kuzakhamizi sizathengisa njani ngokuswayipa kuzakhamizi bona bafuna izitolo zabo ezisedorobheni ngalo ukuthi ngeswayipa. Yiluhlupho esilalo nge-GMB ukuthi bona iyabe ifuna ukuhambisa imali ebhenki thina siyifuna ukuthi ngaba siphe ezandleni le nkomo yabe ngifuna kudube ngalomakhelwane wami asingehlule ukuthi ngiyaswayipha ngithini.
Abalimi bathi lalapho belima bahlangana le ndube emkhogoyi ehlasela izilimo okudala ukuthi balahlekelwe isivuno esihle. Unkosazana Sinikiwe Ndlovu osuka eMalundi eMatobo uthi babhekane lodubo lwezibungu lonyaka.
Kathesi sihlutshwe kakhulu yisibungu loso kuthiwa isikazana leso kade singafi sizama nxama belephuma khonaphana emancane vele kuhle kudle imikhono leya imithi sasiyithola but yayingasibulali.
Unkosazana Anna Dube oyegwatembe insiza onguye onqobileyo emncintiswaneni wabalimi bamabele lomumbu uxwayise abanye abalimi ngalokhu okumele bakwenze ukuze babe lesivuno esihle.
Mina ungenze nganqoba ama-crops ami umumbu yiwobeluleka kakhulu. Abalimi bakhuthaza ukuthi khona nxa belima bengena amashozi bathenge imihlobo eminingi enhlanyelo bengenise zonke bengathenga umhlobo wodwa bebuye bezongenisa imihlobo yonke yomumbu.
Kusenjalo umbukiso lo uvulwe ngokusemthethweni lamhlanje ngosaphethe isihlalo somqondisi wenkampani yesamende ePortland Pretoria Cement PPC Zimbabwe umnumzana Mavela Spanda ode bazaqhubekela phambili bencedisana labalimi.
Thina njengekampani ebenefita ku-community le eGwanda and the surrounding area, we want to support them in areas that will enable them to grow as farmers, especially esihambelana ne-product esilayo. We can assist with the men.
Umkhokheli walombukiso umnumzana George Pengo uthi bajabulile ngendlela lombukiso ogqutshwe ngayo.
Ya, i-agricultural show yalo nyaka ka-2018 ibenhle kakhulu, ipho seyadlulisa ama-expectation ethu. Abantu babuye ngobuningi, inkomo bezikhona ezinhle kakhulu. Khuluma ngenkomo, ikhwalithi yenkomo ibinhle kakhulu. Labalimi babuye ngobuningi, babevela emaphandleni kuma-district ashiyashiyeneyo.
Umbukiso walo nyaka ugqutshwe phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Guka.
Okwamanje sengilichiya kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Alingali chona njani zulukandaba mphakazi omuhle, igama lami nguChris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi iviki le bekunanzwa ilanga lamaqhawe, ilanga lamasotsha. Wena njengomunye owalwa impi ubulithethe njani leli la?
Ilanga lamaqhawe ilanga liqakathekile kakhulu, kodwa alisaqakatheki ngoba amaqhawe akhona akathithanga ngokulinganayo, akaphathekanga ngokulinganayo. amaqhawe asiphathele inkululeko sibili sabuya lenkululeko umuntu wonke wakhululeka kodwa ungakhangelisisa yithi kakhulu esesidubeka labantu abethu bayadubeka ikubona abantu abaningi abasalinanzi lelo lapo abasayi ngoba abasaboni lokuqakatheka kwabo phezu kokudubeka kwelizwe okungakho i-economy is in shambles abantwana bonke bablema thina abalweli benkululeko ukuthi yithe sibaphathele ukudubeka instead of ukuhlala kahle.
Nxa usithi wena abalwa impi yenkululeko abaphathwa okufanayo ungasichazela khona?
Ye, kulabanye abathola okungumvuzo khonokho kokuthi ama war veterans bathola okungumvuzo khonokho kokuthi baziphilise abasebenzi phela kula msebenzi. Kube labanye abangatholi lutho vele abadibekayo but they contributed equally okufanayo ekuleleni ekuletheni izivuso.
Ngezinye indlela ngokubona kwakho abangani bayabandlululwa ngabaphi?
Ngama ex-zipra or ex-zap ngitsho njalo.
Ya, sayezwa abanye bake bakhulume ngodaba lonalolu besithi la ngezikhundla bakhona abanye ababe kuzipra ababemele babe yibo o-general lezinye izikhundla ezinjalo kodwa kabaziphiwanga. Kuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso sibili. Ngathi ngakhangela obaba uGagisa. UGagisa was a senior commander njengobaba uSgoke naye debate. Kulomnyaka ka-85 iZipra command yonke yaxotshwa ku-army kwasala kusele nje i-exizani labe yibo amabrigade yabonke. From there akusazanga kwalingana.
Manje ngokubona kwakho umuntu onjengo General Valerius Banda yena ulungele na ukuthi abe nguye ugeneral omkhulu wabo bonke amasocha elizweni?
Banda uyadeserve sibili ngucommander, uPV uyadeserve and ngucommander libuthele liyana lisocha but ungakhangela ukubusa kwakhona khathesi uyabe ikhona esesikhundleni sakhe kodwa kuyabe kulomunye umuntu omlindileyo ukuthi engayenzi izinto as freely as he can. Konkhana ukuthi kuyabe kunomuntu umuntu ongaphansi kwakhe kumele abe monitor njalo yena engasoze afa ayenze ama-decisions njengo-army commander. Ungakhangela kathesi sikhuluma nangokubulawa kwabantu lapha eHarare uPV yena ngokwakhe ngokumazi kwami mina he can't give that instruction ukuthi hamande edibula abantu ngoba lisotha elakusenaye lakwane likwazi ukuthi umbhobhi usetshenziswa njani.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, hayi, ngiyabonga abantu bakithi. Kumele likwazi lani lonke ukuthi asiphathekanga kuhle njalo asifisi ukuthi ilizwe lethu libe yilizwe elibulala abantu. Thina salwela inkululeko ukuthi sikhulule uZulu wonke, singakhethi imhlobo, singakhethi impala, singakhethi lutho, sifanana nesonke. Kodwa abantu bakithi kathesi nxa ungakhangela kulabanye abayi-first class nabanye abayi-second class siyafisa lathi ngelinye ilanga bantu bakithi isizwe seZimbabwe sibe yisizwe esihle esilinganayo esifanayo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lobusuku obuhle. Lo-ke bekungunkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lomsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party unkosazana Praise Yanguluve. Sihlaziya ukhetho olusanda ukwedlula. Siyakwamukela kuhle.
Yebo, ngiyabonga njani.
Lufikile lwedlula ukhetho, ungathi uyathokoza na ngendlela ibandla lakho elenze ngayo?
Kukho konke engibongayo kubandla lethu le-MRP ukuthi senze lokhu akade siwufisa njengabantu abatsha ukuthi singenele lathi senze imaki, sifake imaki kuhistory yaleli lizwe.
Ungathini ngenani labantu abalivotelayo njengebandla?
okwenze abantu abaningi ngapha eMathebeleland abayivotelanga iZANU PF bavotele iMDC Alliance. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bakithi basaza le lento leyo ukuthi bona bethi asiqaleni sikhipheni iZANU okuyikho okusaffecte kakhulu kulolu khetho lena lamanani esiwatholileyo. Okuthathe khona ukuthi zabona ukuthi abantu basase lovalo lokuthi baphumele egcekeni bayisapote iMRP noma sebevota. Okunye mina engakubonayo ukuthi okwashaya ukuthi ibizo lethu iMRP lalingakhanyi kakhulu laphana ephepheni leballot paper. Njalo ukuthi sina i-abbreviation abantu abaningi bebengayazisi, abantu abakhulileyo abangugugu bebethi bona bafuna imithwakazi begcine bengayitholanga.
Kuyini eliza kulungisisa ngokhetho oluzayo elibone ngani bekuyingxaki lokuthi kube labantu abaningi abalifotela?
Sithe thina sizazama ukumobilize abantu abaningi bakithi ngoba sinanzelele ukuthi abantu abaningi bakithi bayayithanda imeseji kodwa basuke babe ngabangaphandle kwelizwe abangasoze bevote kumbe abakhona phakathi kwelizwe kodwa bengarejistanga ukuvota. Thina sibona sikhula kakhulu njalo futhi siyabona ukuthi ngo-2023 sizabe sesiyiricha igoli yethu yokuthi sibe la labantu abaningi abaza sivotela ngoba thina vele sesisebenza kuground. Asizange sime sabona ukuthi okunye futhi okwashayayo ngama-structures siyakulungisa khathesi, sisebenzela phezu kwakho silibandla le-MRP. Sizibona sikhula sisiya phambili njalo silokhe silibandla elivikela ama-interest akomthwakazi.
Liyake licabangeni ukumanyana lamanye amabandla?
Hayi, kulokhu asikakucabanga ukuthi singamanyana lamanye amabandla ngoba thina imeseji yethu amabandla amaningi ahambisani nayo. Amabandla amaningi ayakuthanda nje ukuthi akhe phezulu. Thina ngoba nje siyadiphu kule izinto ezihlupha eMathebeleland.
Umama onjani kathese elizweni sokwedlule nje ukhetho sokumelelwe isinqumo somthethwanda?
Noma bona abaningi bebesithi bona bavotele iMDC Alliance, kibo sokungathi vele umnangagwa sethethe ngoba la ku-TV siyabona nje ama-stakeholders amaningi ayamcongratulate ukuthi usevele ngu-president. So abantu abaningi sebekwamukela khona lokho kukhona kodwa ngokwesaba ngalokho sokuke kwayenzakala ukuthi nxa kuwukuthi maybe bangakhiphela lokho abakuzwayo ngaphandle ngokudemonstrator kumbe ngokwenzani sebengabotshwa kumbe kube lengozi yokubulawa njengalokho esikubone kusenzakala eHarare.
Ngabe lavotelwa, ngabe lenza umsebenzi ongcono yini kulabanye?
Yebo, lokhu kuliqiniso kakhulu ukuthi iMRP libandla elisebenza ngcono njengoba sisazi ukuthi industry yalapha kobulawayo vele ayisekho. So thina sicabanga ukuthi siqalise ama-business, sivule ama-company. Abantwana bakithi komthwakazi bangaphumi bethi beqeda isikolo bacabanga ukuyasebenza eSouth Africa, labo baphatheke kukho konke okwenzakala khona lapha komthwakazi.
Liza ithola imali eneleyo yokufeza lolu hlelo?
Ukuyithola imali sisayidinga kodwa hayi siyakwazi ukuthi ngokusebenza nzima sizayithola.
Kungumqokeli ngathi selakufeza kuyini?
Amatisha lawo angakhulumiyo ulimi siyabona awasaqhatshwa endaweni eziningi lasezikolo eziningi. Engathi example elupani lapha abazali bahlala bereporta njalo nje ukuthi hayi siyabonga lo msebenzi owenziwa iMRP, abasasifakela amatisha angasizwayo, amatisha sebuya lapha ngamatisha asizwayo njalo akhuluma ulimi lesiNdebele. Endabeni zemisebenzi laphana ko Pick n Pay, lokho sisalindele ukuthi iPick n Pay yet office yayethe yona iza communicator abantu abana babiselwe emsebenzini yabo. Njengoba nje lokho sisachitsha ecourt sicabanga ukuthi lalo futhi lolo daba sizalinqoba ngoba lokho sisalindele impendulo, otherwise sizademonstrator, sicontinue sidemonstrator sitshengisela ngobubi obenzakala emakhampanini anjengabo Pick n Pay.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Presia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe elimthwakazi Republic Party. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Hayi ke olivalelisayo ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.